namhlanje i-team yaenye ekade isentaba zinduna ikhona izilalele emabhentshini kungela abantu abazoregister kusasa bayathutha baya esodini school embembesi kodwa akula muntu okwaziyo ukuthi bayeza akula maphepha akula mibiko abantu bazi lutho yikho la ama-team ethona elele emabhentshini omunye umzekeliso emzingwane ungakhangela namhlanje kade kulabantu abe-team yakhona abangufikisi esikolo seSwazi Secondary School emathendele u-6 kutshone kungelabantu ababuyayo ukuzoregistra yikho sisithi into le yenziwe izekhi sokungani kukhona abazama ukuthi bakufihlele abantu ngoba kabamemezelanga kumaphephandaba besitsho izindawo nezindawo lapho ababe bekhona ngabe lokho kwenziwe abazisa njalo lama-political party kunje thina sitshone izolo sigijimisana ne-ofisi ka-registrar general sigijimisana lama-ofisi ezekhi sidinga ukuthi sizwe ukuthi yiwaphi ama-points okuyabe kulabantu khona labo abarejista abantu konke lokhu asikakutholi bangena lapho baphumele sebengumswenya
kukhona yini elinye inyathelo elizalithatha
sengizakuhluza angithi namhlanje uyazi futhi ukuthi iholiday yezisebenzi kulutshwane ongakwenza ngoba lalawo ma-ofisi avaliwe esesizakwenza ukuthi kusasa kuvulwa sesizasebenzisa ama-ofisi wonala ukuthi kuhambe kuyokhangelwa ukuthi kuvele kathi kubopheka ngaphi sizamelela njalo silokho esiqukuxa sinjalo kuze kube yikhabhinethi ngolwesibili kuyokhangelisiswa-ke ukuthi kathi kuvele kuhlupha ngaphi ngoba imali iphumile imali kahulumende imali yabantu ephuma emthelweni yabantu ukuthi yosebenza yenze umsebenzi wabantu owokubabhalisa ukuthi bavote nxa sokuphongwenziwa nje ukuthi kuthiwe ukugcwalisela i-fixture kodwa akudingakali ukuthi abantu babhalise